angikholwa ukuthi ngiqinise ukuthi abantu sebenzi lemali eyothi bathenge izinto kakhulu. Kodwa ungenzakala ukuthi kunabantu abathenga for speculation purposes. Abenze esithi hoarding, ukuthi bathenga ama quantities abaningi befuna ukuthi bathengise at a higher price. Nxa kuyikho kungenzakala ukuthi yikho isamende lokunye kuphela ngoba sesukubona kuthengiswa ku-black market ngemali ephezulu. So kutho ukuthi kulabantu abathenge into in large quantities for speculative purposes.
Ezinye ke impahla ezigoqela okudliwayo njengenkukhu, amafutha, imithi ezibhedlela lokunye.
Into eziningi zithengwa phandle kwelizwe. Siyakwazi ukuthi iZimbabwe ayina forex eneleyo eyokuthi siyenelise ukuthi sithenge into lezi eziningi phandle kwelizwe. Lama banks sibona asefaka ama-restrictions, amanye asekwanisi okwesikhathi ukuthi ncedisa abantu ukuthi babhadale i-DSTV. Nxa ufuna ukuthi uvakathe ama-banks amaningi abafela mali eyokuthi bakunike ukuthi nxa ufuna ukuthi uvakathe even for ama-legitimate reasons phandle kwelizwe bakunike. Indaba ye-forex siyakwazi ukuthi yindaba ehluphayo kwi-economy yethu. Yikho okumele sikulungise lokhu ukuthi sibe le-foreign currency eningi ku-market, sibe le-foreign currency eningi engasinceda ukuthi sithenge izinto esifuna ukuthi sizisebenzise. Kodwa okuqakathekile yukuthi kumele sibe le-plan eyokuthi sivuselele ama-industries. Okunye esikuthengayo phandle kwelizwe njengama-toothpick, lama-tissue, le mineral water kwezinye izikhathi akumelanga sikuthenge phandle kwelizwe. Into okumele sizilungise lapha ukuze singachaphazi i-foreign currency.